uphanjaniswe kumkhankaso wakhe ngamalunga ebandla leZANU-PF abalwela yebatshaya imota yakhe babhidliza impahla yakhe eningi. Kanti lokhu ayisuko kokuqala, into eyenzakalayo nje ikakhulu khona ngale epwethi bebekhipha ngitsho amaposta akhe, kwesinye isikhathi bayakhiphe, kwesinye isikhathi bafaka abanye phezulu. Sikubonile iZANU ikwenza endaweni eziningi, sikubonile njalo lebandla likamnumzana uChamisa layo lisenza okufanayo, befika befaka amaposta ethu phezulu. Esikunanzeleleyo ngokhetho lolu yikuthi amabandla amabili abalisela iZANU-PF lele elitsha lele elikaChamisa, ukuziphatha kwawo bekungatshengiseli ukuthi ngabantu abaqhuba ukuthula, abafuna ukhetho olulokuthula. Bekungathi nje kuyahlokoza ukuthi ngabe kuyaba lodlame, kube lokulwisana okuningi. Njengebandla sihlukumezekile kulona lolu khetho, indlela kade singayikhangelelanga. Amarali ethu amanye evalwa, lizakhumbula saba lerali ebhinga yavalwa, saba leyinye irali ekade kumele siyenze emaswingo yavalwa. So umthetho lawo usebenza ngendlela ezingamanga ekutheni ziphe ukhetho olukhululekileyo. Kodwa noma kunjalo, thina njengebandla le-MDC siqhubeke kakhulu singena ebantwini nge-strategy esingathi yi-door to door, ngoba sibona ukuthi umlayezo wethu omkhulu kumele siwukhulumisane ngqo labo abantu abazasukuma bayevota ngelanga lokuvota, ngoba kunenge kakhulu okwenzakeleyo ebandleni lethu. Abantu bebefuna ukuchaselwa ikakhulu ngendaba yama-recalls, abantu bebefuna ukuchaselwa ikakhulu ngodaba lokuthi besokuthiwa ibandla le-MDC kalisekho. Ngakho bekuyizinto ebesingasoze sizikwanise ukuthi sizenze kumarali lapho kungela abantu abaningi khona.
Kuyini ongathanda ukukutsho kubalandeli bebandla lenu kanye lakuzulu weZimbabwe jikelele kuyiwa nje kukhetho ngomgqibelo?
Njengebandla le-MDCT sizavotelwa ngaphansi kombuthano we-MDC Alliance esawutshelwa ngubaba Tswangirai. Sithe ebantwini, hatshi, ibandla lenu lisakhona, ibandla lenu lokho liphethe izivumelwano ezeminyaka leminyaka ezizo ezaletha inguquko yonke esiyibonayo khathesi. Njalo sisaqhubekela phambili ekuthini sakheleni phezu kwaleyo nguquko ukuze siyofinyelela ekutheni sibe nguhulumende ozathatha abuse ngcono kule bandla leZANU-PF. Ngakho sithi abantu kabangabi ngodumalazo, bangabi imhambu mabesiwalelale, kabahlale ebandleni labo, babize baqoqe abanye, ibandla liqine libe lawo njalo amandla okuthi likhiphe ibandla leZANU-PF eselehluleke okweminyaka leminyaka.